Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani imphakazo mothe siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be MDC abavalelwe ejele leKami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Ukuthi yena kule information ekade kuwhatsapp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yakoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikula kithi. Impuphu kayisekho ezitolo, ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithuthukeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadi isadiki ithi yona indawo eziningi lapho e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. I-Studio 7 sithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazasuswa bayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqwetha likaMzaca Ngulube umnumzana Ngobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa eKami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko eyethulwa kuWhatsApp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yeKami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise eKami eHarare. Asothe ukuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi kuza kuye eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sekefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangele sise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla weKami ukuthi kathi isizathu kuyini, ukuthi yena kule information ekade kuwhatsapp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yakoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangkhona okuphitha ingqondo ukuthi lapha lathi silayo iKami maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security esingathi ngesilungu i-security threat, sure iKami maximum prison was going to be ideal, but into esuki danise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwana umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla ukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho okuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi i-record langikhona elama-proceeding lithayitshe umantshi owayedila le ndaba yenaleyo alibala aliconfirm ukuthi yilo bese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayingezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba lapho uphakathi mfowethu ya awungekwe nje kube konke kuhambele uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akade ngani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sobesiyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo
alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende kodwa ubika ubeselilunga le-MDC kusiyaphela umnyaka odluleyo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele lekhami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Ngivele lokhu mfowethu yinjwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku kathi bebotshwa umgwabe sesele ukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuzeni emthikhaza. Lokhu futhi kwenzakala kulokhuzeni amadoda e-MDC ayedantshelwa amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala zananzela uthi o-remember moyo labanye oswazi bahamba bayehlala eGurupi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana kwabasobala ukuthi baliyosekelo ngoba umama uThabita Khumalo abanye bebefika khona ngale. So khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeduzane bebaduduza. Khanya vele yindlela seleyo kubaswabisa loku bazwisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina siyekele vele ubani usekelo. Uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RF sizabe sibanika usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanika usekelo, sibavakajela. So sibakhohlwe abafowethu ngamacomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yekami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni. Uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la?
Yena kasayenelisanga ukuthi afike odlananjelela ukuthi ubaba uNkulule uSibanda oyisikhulumi sikamongameli u-advocate Chamisa ufikile khona ali. Laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhombalelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris, ngike ngahamba hambe endaweni ezimbalwa ikakhulu kwelakithi Matabeleland North lase South and umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifike ekhisimusini endaweni eziningi kufanele ukuthi maybe abantu bebesebethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi so umumo esikuwo mubi kakhulu ukuthi sesisiba le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka endlala
manje nxa sikhangela elakusasa bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu
eqinisweni Chris abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo August September bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadic isadic ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall and isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe Malawi lezinye indawo zaseMozambique asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari asazike ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari so kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo soya beans lawo umumbu ungahlanyela i-short season variety wa 120 or so days but isikhathi asisekho
kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho kungakuhamba njani kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation
i-scientific explanation angeke iseleke ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi i-moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa kufanele yehle iziyefika medukobo obulawayo and so forth but akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka ukhanya ziyasilela
hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside esedluleyo sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC
hayi lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikwela kithi impupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasifithikeza kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impupho ukuthi iphuma ngaphi kutheni beyithola njani yimbuzo esiyehluleka ukuthi siyigcelilena kodwa siyazibuza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho emede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja njalo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yena leyo yentengo eyenelisa ngabantu kodwa le eyentengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engenelisa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini?
10 10 kg, ingabe kubona 90 something khona lapho ke 200 something dollars.
Le ngethengekayo kumbe iledo la.
Le ngedulayo. Kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le ethipe yakhona ngabo $45. Kodwa umkambo e black market yayithengisa $75.
Abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa.
Asikazi sibone bebotshwa. Asikazi sibili sibone bebotshwa ngoba lapho sihamba siyozithengela babe ayile makethi abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigcwele ziphiphimele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana. Asikaze sizwe leli khothi okuthiwa ngumuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni.
Alo-ke ngunkosifazana Tendai Masotsha, isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC koBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathintambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Wang Yi. Uyi osevakatshele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo, eZimbabwe akusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezeyokuthuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lohulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyukuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaphela kukhulunywa ngawo mamegadilizi kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lakhe kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungaba kutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ube vele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe, ngabe kayanga vele kuphumuleni. Akulanto phela kade eyenze edinga ukuthi aphumule, ukuthi loyana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi kaphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengela kudla belambile, kubethule nzima kanje. Izwe ngalesi sikhathi alidingi umuntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangabe egamula ukuphumula kwakhe ezobona eChina engelandaba lezintandane labafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehlile kanjengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso so na ayisokuphathisa iZimbabwe njalo nxalingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungaba kuyini okusolwa iChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala, ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizwe eliziphethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke ivume lokho. Yikho-ke kuzahlala kuwumlomo ukuthi hayi lama-megadeals, laphakathi lama-megadeals kodwa imali ingezi elizwe, ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezelizwe leZimbabwe lezivela kwamanye amazwe.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa namasosha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokuma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Baziwe Dube owejele leChikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi umusa wenkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga isithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani ngidedele emuva ngelitshiye silalele ke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona nge-WhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani? Singekho thina ma-VIP, sisekhaya. Manje sithathaphela ngezwe yase-South Africa, eZimbabwe umuntu yakangala-40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke. Yazi ngabe nani ningangikhumbula. Ningifonele.
Salibonani bantu bakwaMthakazi, eZimbabwe yonke nje jikelele. Ngegama lami ngu-Elimpofu. Mina kusuka kunidanise. Uthi abantu abanjabo babu believe gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthini ngakhona. Baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha butike hayi izinto kazizi ikhulumende yokulo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangeli ishu yezikolo. Bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli uzamela abantu. On the other side ungakukhangelisisa kuhle khona kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngiyangitsho ukuthi imali ngilayo angilayo. Izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile kodwa isikolo eyiso leyosika abantwabethu esikhangelele khona ukuthi isikusasa abantwabethu ibonakale bathi izikolo zingakhweli. Bethi besize njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo, which means izikolo ziyabulawa okwamanje. Abantwana i-pass rate this year kufanele iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho, angikwazi ukuthi bakubeka njani. And futhi ma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunda emazweni. Sasa yibo futhi abantu ababo babese kuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantwabethu besithi abafundayo. At the other side bathi izikolo zingakhwele. Ake nitshele udaba lunjengepassport khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela zikhwele okungakanani. Khangela ama-tollgate ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona lemisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofanele sibulawele abantwana kathi this year sofanele sibulawele abantwana abantwabethu bangafundi. Ngokwama-resources imota isikolo sisebenza ngemali. I-bond paper wona ngokwayo yodwa ivele iyimalini ngayo. Yenza i-survey i-textbook A1 ubona ngani ma ubhadale $100 wena e-secondary school. I-textbook iyimalini okokuqala. Please laba bantu cela bakithi kwabogawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi. Izikolo most years khona ezikhweze abnormal they have to deal with those ones abakhweze abnormal but ezinye abayekele sihambe the situation please. Bangasibulaleli abantwana. Cela bazame ukuthi basihloniphe kwelinye ilanga athole isikhathi.
Selibonani muli eZimbabwe u-Edma okhuluma ngiselizweni lase-South Africa eBoise. Engihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, inyama edliwayo leyi esenzelwa abantu efa kumuthi ezidumbu kodwa inkosi iyangenela bakithi ube seke silithandaza silizwe lakithi sho uNkulunkulu angenela laba siphetheyo ngathi abalandaba ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokuhambana sibe yimbumba nje uJehova sisize ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje
sangibonani bafakazi abahle nabalaleli lonke nje ngiphilani njalo wakwaNdlovu wakwaMlevu uyazi ukuthi mina personally ugament wethu ngimbona esehluleka kakhulu niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi angaziwayo kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher teacher kanakakelwe angekuholisa uteacher 1,000 pounds yini leyo ihlazo elikhulu kakhulu lelo yabona uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi kumele abonakale emphakathini njengomuntu uzoma kanjani efundisa abantu engaholi ugament wethu yehluleka esileka kakhulu. Well, asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo.
Mbonani njani, mbonani bantu bakithi linjani ngezindawo? Hhayi, siyabona izilizwe liyaphela bantu bakithi. Hhayi, kodwa kwabomnankaka lokho bantu bakithi kuzisa ubuhlungu. Kambe uvuka esima phambi kukaZulu mpela utela uZulu ukuthi udle umbhida. Kambe upresident owayeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le. Vele upresident yinto ongamampela phezu kwabantu ayayikhulume nalo uma engupresident o-right or normal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida. Angithi yena udla kahle ngoba yena uyatula nguye okumele edle inyama abantu kumele bedle umbhida kuchaza khona lokho. Angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho-right ekhanda le. Lo muntu vele okuqala nje vele kacabani awukeli ukuthi ume phambi kwaZulu uthele ukuthi uZulu umele ethu umbhida hhayi kodwa okunye kuyadanisa kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akusopresident lo muntu vele lisela umbulali nangako akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo kucabane la uma ulesikolo akusento ongayitshela abantu le uyakuthi abantu zehlile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka nokudubeka okungaka abantu bethwele nzima ububatshele ukwenza futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida uthi bephile njani abantu engqondweni zabo uthi bephile njani enhliziyweni zabo angithi abantu bayabona futhi uyebadelele ukwenza izilimo yinto enje ngokunangaka
mina ngubhandamoya ebulilima west kondolwane ugovernment emayangancedisa abantu ngezokulima fake abantu ukuthi kulima sifuna ama-regation sifuna amadamu kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo kamenti kancedisa ukulima kube lama-regation emakhaya abantu baqeda indlala bafundise abantwana.
Yibo-ke abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele imilayezelo ngenombolo zethu eze-WhatsApp ezithi 001-202-465-0318.
Siyabonga. Kuyazenzela
ukhanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. iStudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu abasekeli bebandla leMDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje. Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayo ibonakale. Hayi, selugqiba-ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gandhi, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.